ekhuluma esedayile eParliamente elitsha eMount Hampden, uncube uthe uzathatha imali ukumithelo efana nokukhweza ama-targets okungena kwempahla elizweni owe-VAT okunathwayo okulethukela eliningi eyezimota lokunye. Uncube uchasisele intatha lezindaba ze-Studio 7 ngemithelo ayibekileyo esithi lokhu kuzancedisa ukuba ilizwe lithole imali yokusekela inhlelo zikahulumende.
Okunye sikufakile lokho kutsha stay wealth tax, ngoba siyabona ukuthi khona abanye bethu bangcono kulabanye banodili. So siklama abanothileyo babancede labo abanganothabo.
Uqhubeke esithi labo abasemsebenzini yokuthengisa kumele benze lokhu belamaphepha asemthethweni esithi nxa bengela maphepha kabasenelisi ukuthenga kumankampani alungisa impahla kumbe izitolo ezinkulu zama-wholesale. Uncube uphinde watshela idayi lephalamende ukuba uhulumende uzozakwenza ukuba izisebenzi zikahulumende zenelise ukubhadala imali yepension isuka kumali ebizwa kuthiwa ngama-COVID-19 allowances eholwa ngedola leMelika. Uncube uthe iholo lemali ephansi kwamadola azinkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 750,000 Zimbabwean dollars kayiselakho ukubhadalelwa umthelo. Iningi lithi imali eyethulwe nguNcube kayeneli, lisithi ukukhweza kwemthelo kuzasinda kakhulu abangabayanga. Omunye wabatsho lokhu ngomela iluveve edayela ephalamende umnumzana Dizen Bajila, yena osole ibhajethi kaNcube.
Ibhajethi le elethwe nguminista namhlanje uminista uMthuli Ncube ibisana lomphakathi ngendlela eziningi kakhulu. Baletha imihlobo eminenginengi yamatax. Imihlobo le yamatax izadala ukuthi intengo yezinto ikhwele kakhulu and umphakathi yiwo ozadubeka. Ungakhangela ukuthi nxa sokulethwa itax yethukela kutho ukuthi abayibo abantu abazathenga lelo thukela ekucineni, abazathenga lawo madrinki yibo abazadubeka kakhulu. Kuveza mhlophe njalo futhi ukuthi nxa sokuthiwa ama-toll gate azakhwezwa emgwaqweni egoqela umgwaqo wakoBulawayo, kutho ukuthi kuza kuba lezinto eziningi.
Lokhu kusekelwe ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera, othi okwenziwe uNcube ukuba kwenza intengo yempahla ikhuphuke elizweni.
Kodwa besikhangelele ukuthi ubaba uMthuli ubezakhiphi i-MTT, njalo ngibona njengani ukwengezelela ama-toll fees akwenzeyo uzaba nzima kakhulu, ngoba sekusitsho ukuthi i-transport isizakhwela ukuthi bakhave ama-toll gates lama-toll fees lawana.
Kodwa uNcube ukusolile lokhu esithi uhlelo lwakhe lolu luza kwenza ukuba uhulumende athole imali yokusekela indleko yezemfundo, izibhedlela lokunye.
Ach, ama-taxi kangibona ngani maningi. Ngibona ngani afake ngendlela efaneleyo, ngoba i-tax iphume ebantwini isiye njalo ebantwini. Kathi ukuthi uhulumende uyathatha imali apha ngokuyigcina nje, hatshi uyayibisela ebantwini ngokugebha izibholana, ngokwakha izibhedlela, kuthi izikolo, kuthi laba abangenelisiwe ama-disabled lawo njalo bancediswa. Ngithi konke kuye ebantwini, imigwaqo yonke ngeyethu sonke. So ukuthi i-tax inkulu kakhulu, hatshi nxa ngithabele ngibona ngani siyomsebenzi omkhulu kakhulu siya phambili.
Esinye sakamuzi seHarare umnumzana Libert Moyo uthi uyethuswa ukuba impilo iza kuba nzima kumnyaka ozayo ngemva kokulalela uMthuli ekhuluma.
Thuli Ncube asekwenzile lokho kokukhweza itaxi kuzegcina kusiphambanisa lathi njengabantu ngenxa yokuthi intengo yamagoods iyabisikhwela.
UNcube wabele isilinganiso sama-20 ekhulwini 20% kunhlelo zemfundo ukuthi izibhedlela zithole imali engaba isilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kubhajethi ka-2024. Iningi lisola ukuba imali eyethulwe uNcube ibekwe ngedola leZimbabwe lona elivele selingasela sisindo. Abanye njalo ngabasola ukuba akazange axoxisane loZulu okweneleyo ngale budget yakhe engakayethuleli ilizweni. Ngimele isitudio 7 ngise Mount Hamden, ngimlondolozi Ndlovu.